bakhanya bebelibele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjweni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhanya ngamadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazelezi ngoba akusoze kulethe into enhleli le.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libone ngani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngalo mapholisa aphakathi kobuzima obukhulu ngoba lolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqwetha ebandla akhangela ukuthi athole ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzima obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethweni ndaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Ebithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la azenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhuluma iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezanu PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha nje sihlomphini siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphomise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshayelwa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu njalo kaqhubekelisa isizwe ngase le-Afrika lusiya phambili. Ngakho lokho kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambasada ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekeli ukwenza lokho njalo ukuqamba mangakusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokubaqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi labo bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana laleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwane ngalolo hlobo nabo bangathina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokutholisiswa abacala amabi kangaka.